isehlakalo lesi into edanisayo kakhulu njalo ekhombisa ukuthi ingwe eyizani kayitshintshi amabala ayo. Besingakhangelelanga thina ukuthi ngo-2018 zokuthwasa kulo mbuso omutsha kungaba loludlame olunje, kodwa kuyatshengisa ukuthi izanu umnankagwaye kakhulu namasotha la amfake embusweni abusa labo bajonge udlakela. Kuyasidumisa kakhulu lokho thina njengebandla le-MPP le-coalition ye-PRC kusidanise kakhulu mpinzamile.
UMujuru uthi utshelwe ngamapholisa ukuthi abanye babantu ababotshiweyo phezu kodlakela lolu ngamasotsha. Lithini ngalokho?
Kusegcekeni ukuthi akunamuntu ongumsivilieni ongasuka etshaya abantu bezenzela nje ipolitiki. Kuvele kuhlala kunjalo, abantu abatshaya abantu ngabantu besisotsha abayabe besetshenziswa izandla. Akusephuthi lokho ngoba amasotsha yiwo avele asebusi ngakube yi-ruling party. Bengathunywa-ke ngabakhulu bangkhona ukuthi hambani yekuhlala pha, yikho sibona kwenzakele sihle.
Wathi ebuzwa emhlanganweni weDavos uMnangagwa ukuthi abamabandla aphikisayo kabasoze bahlukuluzwe ngabasekeli bezanu-PF na kuyiwa kukhetho, yena wathi uyalusola udlakela kodwa wathi izigelekeqe ezingenza udlakela lapha lalaphaya kazisoze ziswelakale. Waze wakhuluma lokuthi iBhayibheli lilemlayo elitshumi kodwa abantu bayephula mihla lamalanga lanxa nje beyazi. Nxa ukhangela amazwi akhe la ungathi isehlakalo sodlakela salamhlanje siyamangalisa na?
Akumangalisi, uMnankagwa uvele unjalo, uyathanda ukukhuluma ezigeza entweni ayenzileyo kusukela ngegugrawundi uzokwela lamuhla, akunanto ayivumayo. Nxa ekhuluma esitsho njalo wayevele ekwazi ukuthi bakhona abantu bakhe abahlomileyo abathumayo abazokwenza udlakela.